yokuqala nje thathe ngokuZulu ngokuba lathe esikhathini zonke emasikhenisela kodwa ngizathanda ukubana kuyavakala umhlaba omdidikelele kubana-ke akulamali eyanikwa-ke ababethengisela ngomhlaba utshengisela njengokubhalwa emaphepheni okuthiwa kule 100,000 iyaphiwa abantu abazethengisela lalaba-ke abakuma-movement ahlukeniwe ngoba umJulu ngomlomo omkhulu wabo uJulius Mawaribe nguye-ke ozama ukuthi kube nokwehlukana-ke kulaba abathengiselayo ikakhulu masiyisukela-ke uhlangothi lwama-movement-ke abantu beZimbabwe lokhu kungamanga aluhlaza asukuma ebantwini esingamangaliyo ngoba bona bevuke beyazakala ngobusela kuqala-ke ngomnyaka wutoze kuze kufike umnyaka ka-2013.
Kodwa sikhona yini isikhathi eliyalithole imali evela emazweni aphetsheya?
Uma kulwabantu abaletha imali bevela phetsheya kulaba bethengisela bavunyele ukubana babuye-ke kuZulu bakhuluma ukubana hhayi i-organization enje yanika-ke abathengiselayo ngaphandle kwemali ezingena-ke kwinhlanganiso zinye ngazinye zivela kumazimbabweni angaphandle kwelizwe ayiwo esingathi mina ancedisa ukulwisa ubusela ukulwisa ukuhlukunyezwa kwabantu baseZimbabwe. Ngaphandle kwalokhu mina ngingachallenja any organization engathi yona yaletha imali engangena le kubana iye kuZulu kube yinto eyazakalayo ngoba kungabe kulena le imali angiboni ukuthi abantu abanjengabo-Julius Mawaribe ngabe ngalesi sikhathi kukhulunywa ngabo ngabe kule mali enjalo ngoba bazabe ngasoze bekhulume ngoba kuyibo abajayele izinto zokuphiwa izimali ezinjengazonezi. Akula mali eyaziwayo izihlanganiso noma ngama-embasi kulaba abathengiselayo.
Kodwa khona ukubambana libambene yini njengenhlanganiso ezizimeleyo lile njongo efanayo?
Thina sibambene ngakho nxa ungakhangela-ke kule lapho esikhulume khona njengenhlanganiso ezitshiyeneyo ezimela uZulu sitshengisa ukubambana kwethu. Ngakho besikwazi ukubana-ke kulabantu abazafuna ukubona-ke thina sehlukane ngenxa yokuthi befuna-ke i-citizens movement ihlangane-ke labo-ke laba abalwela-ke ukukhipha-ke umongameli Robert Mugabe abanjengo-George Mujuru ababahlala khona isikhathi eside begwa bengahlile ukumkhipha besidla izimali zikaZulu namhlanje sebefuna ukuginya-ke inhlanganiso emela uZulu. Manje thina sithe cha njengenhlanganiso ezehlukeneyo ezimela uZulu sithi thina sizahlala sibambene ngoba okuhlanganisayo yindlala, ukusela, ukufa kwelizwe, ukuncindezelwa. Uyakwazi ukuba nabanye bethu-ke baphosa babulawa-ke izigebenga ebandlela ubusayo